Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 19 lwezi 2020 ng Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Today we've got 180 cases of COVID.
Namhla inani labafundi asebatholakala bele COVID e John Tulloch School seliqanise la ya ku 118. Njalo ihungahunga elobhodayo elokuthi kulomntwana obhubhileyo engamanga.
Inani labafundi asebefunyanwe bele COVID-19 esikoleni seJohn Tulloch seliqanise la ya ku 118. Umphathi njambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe ulakho ukuthuthuka ngesilinganiso sokwedlula isikhombisa ekhulwini 7.4% ngomnyaka ozayo. Kwezemidlalo, iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelishumi lasikhombisa elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu libe ngutshikile obhanqa leleyangola. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani labafundi asebefinyelele bele COVID-19 esikoleni seJohn Tulloch High School seliqanise laya kukhulu lamashumi ayisithiyagalombili 118. Ubatshabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumqondisi wezempilakahle esabelweni seMathebeleland North, uDr. Munekhaya Mpadingani, ekuthintweni ngocingo yeStudio 7 namhla emini ngemva kokusabalala kwembiko enkundleni zokuxhumana ezebulenjini ngomonakalo osukhona esikolweni seJohn Tulloch esize savalwa.
Today we've got 118 cases of COVID.
Namhla inani labafundi asebatholakala bele COVID eJohn Tulloch School seliqanise la ya ku 118. Njalo ihungahunga elobhodayo elokuthi kulomntwana obhubhileyo engamanga. Nxa lokhu kungenzakala sizakhipha umbiko silandela indlela eziqondileyo. Okwamanje esikolo kule clinic esesiyenzile lapho abafundi abathola usizo khona. Njalo isikolo sivaliwa kunamuntu ovunyelwa ukungena laloba kungumzali.
They are monitoring them. If there was death, we're going to report to.
Omunye wabazali wolomntwana ofunda ibanga lesithathu esikolo seJohn Tulloch Secondary School, unkosikazi Evidence Dube, uchasisa ngababhekani lakho njengabazali ngeCOVID-19.
Lo mntwana seJohn Tulloch, unfortunately owamphakathi ngenelisanga ukuthi aphume, but abanye abatheste positive bathathwa ngama-parents abo baku-quarantine besezindlini zakibo. Laba baseleyo labo umthetho uthi akumelanga baphume, kumele bahlale phakathi. Into ebuhlungu ngomkhuhlane lo we-COVID ukuthi ulakho ungatshengiseli ama-symptoms kodwa ulawo. Ngizwela ama-parents alabantwana abasema-boarding schools. There's a possibility ukuthi abantu abendilokhu lihlezi lisitsho ukuthi mhlawumbe ba-right, kukanti hayi, they are affected.
Umqondisi womanyano wabezenkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi bahambile befuna ukuyaphathisa ngempahla ezigoqela ama-sanitizer lokunye kodwa bavunyelanga ukungena esikolo. Uthe njalo badinga abazali abalabantwana esikolo ukuthi babaphathise nge-counseling.
Umumo oweJohn Tulloch Ingwenya Mission obusikhathaza sonke ngoba sinanzelela ukuthi inani labantwana abese bebambe i-COVID-19 bese liqansile. Kulabazali abalabantu babo abangasomabhoda kutsho ukuthi bakhathazekile ngesehlakalo lesi. Siyabe sithumela abafundisi ukuthi behlangana labo, sibanikeza ukubacebisa i-counseling.
Kusenjalo idolobho lakobulawayo lokhu liyilo elikhokhelayo ngenani labantu ababulawa yi-COVID-19 kulezi nsuku. Lihamba phambili njalo ngenani labantu ababanjwa lumkhuhlane ezabelweni zeMathebeleland. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulaba ngamachumi edlula amathathu i-36 abafunyenwe bele-COVID-19 kwabahlole ngokutshona kwelanga layizolo kanye loyedwa obulewe yilumkhuhlane emaswingo izolo. Phakathi kwabantu laba abangamachumi amabili lane ngabakobulawayo kuthi abahlanu ngabeMathebeleland South, Kulabe masvingo ababili, owe Midlands oyedwa, oyedwa eHarare, kuthi eMathabeland North bebathathu. Izolo amalunga edale lePhalamende asole ukuvulwa kwezikolo ethi uhulumende wakungamelanga ajahe ukuvula engalungiselelanga okwaneleyo. Bathe njalo uhulumende kumele acabangisise ukuvala izikolo. Kodwa umgcini sihlalo wekomiti yokulwisana leCovid, unkosikazi Opam Chinguri Kashiri, uthi uhulumende ulakho wonke okwaneleyo ukulwisana leCovid-19. Okugcizelelwe ngumphathintambo wezemfundo, umnumzana Kane Mathema Izolo, ekhuluma leStudio 7 edabeni lwababalisi abalokhe bekhalala umsebenzi lokhe izikolo zavulwayo, okubikwa kufaka abantwana engozini yokuyatshona bedlala ezikolweni ezingelababalisi kumbe abalutshwane abenelisa ukuya emsebenzini. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuthi inani lasebehlole batholakala bele COVID-19 eZimbabwe jikelele lokhu laqhamukayo elizweni selikhuphuke laya kunkulungwane phose ezithoba munemunye 8981. Asebeke balaliswa yileli gciwane basila sebezenkulungwane ezedlula eziyisishiyagalombili 8184. Kuthi abalokhu begula bona inani labo likhuphuke laya kwabangamakhulu edlula amahlanu 536, labulala abangamakhulu edlula amabili lengxenye 261. Ezwekazi leAfrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.1 million, labulala inkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 48408. Emhlabeni jikelele, abe Johns Hopkins University laseMelika bathi sebeyizigidi ezingamashumi edlula amahlanu lengxenye 56.4 million ababanjwe beleli gciwane leli, labulala abedlula isigidi 1.4 million.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook bu-VOA Ndebele laku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Loba nje eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba liphazanyiswe yiCovid-19, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe uzathuthuka ngesilinganiso sokwedlula isikhombisa ekhulwini 7.4 million ngomnyaka ozayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ukhuluma namalunga edale lePhalamende, umnumzana Mthuli Ncube uthi bakhangele ukuthuthuka kwesimo somnotho welizwe ngomnyaka ozayo ngoba izulu likhangelele ukuna kuhle lonyaka okuzanceda ukuthuthukisa umsebenzi wokulima. Uqhubeke ethi imali eningi ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo izakwabela ugatsha lwezemfundo kanye lolwezempila kahle.
When it comes to the mining sector, again, requesting a good budget for the ministry.
Siza phakamisa ugatsha lwezokwemba ukuze sithole imali njengelizwe. Ukukhuluma ngodaba lokuba sithole imali engange 12 billion kuyasithokozisa. eleZimbabwe kalisebenzisi elokuthola kwezokwemba, ngakho lokhu siza kuqakathekisa kakhulu.
Uncube uthe uzalandela iziqondiso zeyabhuja declaration ezokuthi imali efika isilinganiso sokulitshumi lantathu ekhulwini kumele iye kugatsha lwezempilakahle. Kodwa ingcitshi kwezomnotho umnumzana Prosper Chitambara uthi eleZimbabwe lisasekhatshana ukuba liphumelele.
The numbers are very positive, but of course in terms of our annualized inflation,
ukukhwela kwentengo akumanga kuhle. Ngomnyaka siku 402% inflation yethu. Silethemba inombolo lezi zizakwehla. Nxa sikhangela indlela intengo ekhwela ngayo emhlabeni, singabe sibili phambidlana kwele Venezuela.
Lokhu kusekele ngenye njalo encishi kwezomnotho umnumzana Masimba kutshela.
Angazi ukuthi ubaba uMthuli Ncube uyayithola ngapi i-7.4% nxa sikhangele ukuthi i-economy yethu ibifile ngenxa ye-COVID. kodwa kungakabi le COVID siyakwazi ukuthi i-economy ibiguqe ngamadolo. So ukuze ivuke othi ingaba le 7.4% increment umnyaka lo, angiboni kwenzakala. Ngibona njengani ubaba uNcube udlala nje ngama figures kodwa i-actual growth economy angiboni ifika khona ngale. Nxa ukhangele amazwe amanengi, i-World Bank labanye abakhangela ezomkhonomi babona njengani i-economy izayehla.
Ekhuluma emkhosini munye usibalo ukhulu webhanga elikhulu lelizwe e-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ, umnumzana John Mangushka, uthe ibhanga lakhe lizaqhubeka liqinisa umsebenzi wokulawula ukusebenza kwamabhanga wonke elizweni okuzanceda ukuvimba ukuqonga kwentengo yempahla mahlayana elizweni. Umphathintambo wezemali ukhangele ukwethula uluhlu lwendleko kahulumende lokubuthanisa kwemali yokuhlawulela leyo ndleko olwebhajethi ngolwesine kuvikezayo. UNcube uthi ibhajethi yalo nyaka izalandela uhlelo olusungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuthuthukisa ilizwe kusukela ngomnyaka ozayo kusiya ku-2025 olwe-National Development Strategy olwenziwa phansi kwendikimba ethi Towards a Prosperous and Empowered Upper Middle Class Society by 2030. Mmele isitudio 7 ngiseHarare, ngindondolozi Ndlovu.
Uphenyo olusanda kwenziwa eMelika luveza ukubana abantu abaningi abebandla lama-Republicans lokhe bekholwa ukubana uMongameli Donald Trump nguye onqobe lukhetho lukamongameli olusanda kwenziwa. Kodwa abanye bonke abangasibo baleli bandla bathi uMnumzana Joseph Biden webandla lama-Democrats nguye onqobileyo. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Uphenyo olusanda kwenziwa inkampani yezindaba eReuters luveza ukuba abakubandla lama-Republicans basekela ukukhulunywa ngumongameli Donald Trump othi wanqoba uBiden kukhetho lukamongameli. Bethula lokhu loba kungela bufakazi obuveza ukuthi ibandla lama-Democrats laqinibezela kukhetho lukamongameli. UTrump usezame ngamandla wonke ukuthi aye emthethwandaba ukuyamangala udaba lolu kodwa akuphumi lutho. Abakubandla lama-Democrats labanye abantu kwele Melika abangalandeli amabandla lawo mabili bathi uBiden wanqoba uTrump. Unqoba ukhetho lweMelika kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamajuma ayisikhombisa 270. UBiden uyakhokhela ngama-electoral votes afika phose amakhulu amathathu. Okwamanje uTrump uvimba uBiden ukuba angene esikhundleni sikamongameli. UBiden uthi lokhu kuza kwenza kube nzima ukuba alwisane nomkhuhlane we-COVID-19 osibulele abantu abedlula amakhulu amabili lamathumi amahlanu kwele Melika.
There's a whole lot of things that are we just don't have available to us. Unless it's made available soon.
Kunenga kakhulu okumele sikwenze kodwa kwamanje asenelisi ukuthi siqhubeke ngemfanelo. Ukunye kwangkhona ukuthi zikhange lokuthi amajekiseni azabe enikwa njani abantu. Amajekiseni la ngowe
COVID-19.
UTrump watshela abalandeli bakhe ngesikhathi kuqala ukubalwa amavoti abantu abasebenzisa iposo ukuba ukhetho lukamongameli kaluzizwanga ngemfanelo.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to.
Uyangisa sibili kakhulu okwenzakala khona manje ngoba sinqobile ukhetho lolu. Sebezama ukuthi batshontshe ukhetho. Ungabona indlela esithole ngakho amavoti bathi ngisenze abantu bayasithakazelela kwele Melika. Kodwa siyabona ukuthi bafuna ukulutshontsha lolu khetho lapha nalapha yana.
It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment.
Abanye abantu kwele Zimbabwe bathi balulandela kakhulu ukhetho lolu ngoba kukhanya ngani uTrump ufuna ukuthi kube labanye abantu abazavotela umongameli abazavela ezabelweni ezijiyeneyo okubizwa ngesilungu ngokuthi i-electoral college. Ababona ngezemithetho bathi kuza kuba nzima ukuthi izabelo zikhethe abanye abantu hathi labo abakhethwa kudala. Omunye wabalandela ukhetho lolu umnumzana OK Ndlovu ohlala enqameni eGonda North othi loba kule nkinga ukhetho lweMelika kukhona abantu beZimbabwe abangakufunda ukhetho lolu.
Siyabonga ukhetho lweAmerica olusitshengise ukuthi abantu bathatha ukhetho njengomdlalo webhora ukuthi owini bewinile. Lanxa nje kusiba labo abaizithunywa ezifuna ukwenza ukuganga kodwa lokhu kuyinto enhle kakhulu. siyakubabaza.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla lezano PF uthi akulalutho oluqhakathekileyo ngokhetho lwemelika.
Ukhetho thina esiyindle esiqhuba ngayo iAfrika kungcono kakhulu kulalokho esesikubona eAmerica. Ngezinye indlela futhi singathi thina iAmerica ikhatshana ukubana isifundise ngokuthi ukhetho ofanise siqhube kanjani.
Umnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe uvote kukhetho lolu uthi loba nje kulokuxokozela kukhetho lwemelika kuzalungiswa ngemfanelo.
Kule roadmap ekhona vele ezawenzakala. I think siyabona khathesi ngoNovemba kusiya kuDisemba ama-states aseqalele ukusatifya amavoti, then kuzawukuthi khona ngoDisemba 8 be-elect ama-electors. Ama-electors azahlangana ngoDisemba 14. Ama-electors angahlangana mhla ka-14 endosa uBiden, hayi uTrump vele akusela nto angayenza ngoba sesibonile vele ukuthi ama-cases akhe amaningi aselahliwe.
UBiden ulapho ukugcotshwa ukuba ngumongameli ngozibandlela nxa uTrump engenelisanga ukuguqula impumelo yokhetho lolu endaweni ezijiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nginguKips Dube.
Kulive talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela uqonga wenani lasebetholakale bele COVID-19 yamhlabeni jikelele okugucela eZimbabwe kanye lengxabangxoza eqhubeka isemelika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ibutho lakwale Ethiopia lithi lizanqoba amalecacha eTigray People's Liberation Front kulandela impi yomvukela osekubhubhe abantu abaningi okumangalisayo wathi abedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu bayabhebhela kwamanye amazwe. Ukukhela ibutho le-Ethiopia uBehano Jula uthi sebefika esigodlweni samalecacha la kodwa abaku-TPLF bathi ngamangalo hlaza tshoko ngoba balibhuqa ibutho le-Ethiopia. Sebekhankasa ngamandla indawo yonke kwele Uganda abantu abalithumi lanye abancintisa kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngozibandlela. Okuhlupha abakhankasayo yokuzivikela lokuvikela abantu umkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi olubona ngezokhetho luthi abancintisayo kumele baphume lezinqumo zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Sebesedlula amakhulu amabili lamathumi amahlanu 250,000 abantu asebebulewe yi-COVID-19 kwele Melika. Sokuvalwa izikolo, indawo zokudlela lezinye kwele Melika ngenxa yokumemetheka komkhuhlane lo owaqhamuka kwele China nyakeni.
UZulu weMandebeleni uveza imibono ehlukeneyo ngodaba lokuxoshwa umsebenzi kwaye ngumongameli weZimbabwe uMoyi uMnumzana Robert Gabriel Mugabe lapho esehluthunelwe intambo zombuso ngabebutho besekelwa ngabamabandla aphikisayo loZulu jikelele bethi usehleli embusweni isikhathi eside njalo uyehluleka ukubusa. Wanesesiya Ndlovu usethulela lolu daba.
Sekuyiminyaka phose emithathu uMgabe wahluthunelwa intambo zombuso, iningi labantu namhlanje selisithi akulamehluko embusweni wakhe. Lokho namanje uma kukhanyelwa inhlupho eZimbabwe elibhekane lazo okwamanje. Umongameli weMthwakazi Republic Party iMRP uMnumzana Mqondisi Moyo ngomunye wabalombonolo.
Sizananzelela ukuthi abantu abaningi baselebrate ukukhutshwa kwaMgabe 2017 ekhishwa ngamasosha. Abantu into ababeyiselebrate besithi new dispensation babengayazi.
Isikhulumi sebandla lezapho uMnumzana iPhithule Maphosa uthi izithembiso zonke ezenziwa ngumbuso okhona manje kazigcwaliswanga ezinjengokukhanya yela udaba lwempahla yebutho leZipra eyahluthuna ilizwe lisanda kuthola uzibuse.
Sokuyiminyaka emithathu siboniswa ngumnangagwa ukwehluleka okumangalisayo. Sokuyiminyaka emithathu umnangagwa ebonise ukukhohlakala ayikho khona ngemva kokuthembisa into ezinengi edinga uncedo sekelo ekukhupheni kwakhe uMgabe wathembisa into ezinengi kakhulu ikakhulu kwabombutho wezipra ebathembisa ukuthi uzabisela ama-properties abo njalo indaba yeku-ground izalungiswa isiphangephange.
Isikhulumi se-MDC Alliance umnumzana Sweden Chirodza yena uvumelane loMaphosa ethi kwaba lokuyengeka eminyakeni emithathu edluleyo.
Kwaba liphutha lokuswelakala kobukhokheli obuhlakaniphileyo ukuthi sure abantu babengatshelwa ukuthi bengene esitaladeni bavume ukuthi batshengisele benxusa umuntu owayenguye owayekhokhela ibutho lombhuqazo ukuthi abuse elethu leli ilizwe silusisi kakhulu.
Kunkulumo yakhe yokugcina lesizwe umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa wagcizelela ukuba basebenza gadalala ekubeni ilizwe lithuthuke konke kuhambe kuhle ezweni kodwa bakhanywa izijeziso zomnotho abazetheswa ngamazwe athuthukileyo ezibenza behluleke ukufeza ukusebenzela isizwe kuhle kodwa uZulu yena ethi umbuso wakhe awehlukananga ngisho lokamgabe. Ngimele iStudio 7 ngiwabulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye lanxa iningi lajabulela ukugenqulwa kukaMgabe embusweni ngomnyaka 2017 abantu abaningi bathi abasasiboni isizathu sokukhitshwa kwakhe embusweni ngoba okamongameli Emmerson Mnangagwa umbuso ungela mehluko. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele intatheli zindaba uSimba Rashe Nembaware.
Uyazi okwenzakalayo sikhipha uMgabe lokhana abakuthi abafana bebhora sikhiphe isabu sanga 5 sanga replace omunye ubethena izolo sathengisa inkomo sayelapha isidonki yisituation esithola sikiyo njengelizwe ukuthi ke akulanto esijintshile selokhu uMgabe samkhiphayo uMlangagwa uthengena uthena ufuna ukubopha amasela around the president bafuna ukuhlambulula yini igovernment. But nothing has changed. Our understanding is corruption, local injalo, umnotho, local siwa. Abantu bona bana othe yibo ababulala umnotho. Abakabotshwa la khathesa, akula nto esiyenziwa. Kula ma cases nje 102 umamalwana umphumira but imali encane ayimangalisi. So ukuba serious ibili hayi akula tshintsho osolulethwe ngukhulumende womuthwa lo ka ED.
Kodwa uhulumende uthi uyayilwisa inkohlakalo nanku umufumira okhuluma ngayi wabotshwa obhataya moyo babotshwa uHenrietta Rushwaya lanxa engekho kuhulumende laye ubotshiwe ezama ukusmuggler igolide kambe akuvezi yini ukuzimisela kukahulumende lokho.
Uma kuzathiwa uHenrietta usebotshiwe loba engekho kuhulumente ekhiphe 6 kg of gold bona abaphakathi bakhiphe okungakanani. So sizabona ukuthi ukubotshana kwakhona okwenzakalayo ngokwabantu abakwelinye iqembu eliphikisa elinye phakathi kwezanu-PF ukubophana based on factionalism. If u-ET was genuine, if ET was genuine ngokuthi bafuna ukutshintsha izinto elizweni, bafuna ukutshintsha i-government, wayezangena u-ET akhiphe i-cabinet yonke ekaMgabe. Abakhiphe bonke bona bana o-Patrick Chinamasa, o-Betty Mpofu. Abakhiphe la ku-politburo ye-party ngoba siyakwazi ukuthi i-politburo ye-ZANU-PF yiyo i-government. Bangabe bengekho o-Chinamasa kodwa yibo abaranayo i-justice system ngokuthi u-sector of justice. Umpofu sector of finance nguye orana ikhanti umthuli is just a face. So ukuthi kusalungisa i-corruption sisadlala as long as izano PF ilokhu ipolitbureau imi injalo.
USimbarashe Nembaware intatheli zindaba elizwe ixoxa lontungameli Nkomo weStudio 7 ophinde njalo waxoxa lolwela amalungelo uluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abantu beZimbabwe abakwenzayo ngo-2017 bancedisa ibutho liganga. Okwethusayo ukuthi lizwe elilabantu abafundileyo njengabantu beZimbabwe basuka balibala ukuthi vele kade ngubani obahlukuluzayo. Abantu besihlukuluzwa libutho kwakuzaba lusizi ukuthi abantu becine sebesithi bahluthwa ngumgabe eziluphalele njeyana. Abantu kodwa behlupha abantu libutho and kwakungafuzanga ukuthi abantu bencedisana lebutho liganga lihluthuna umbuso kodwa bakwenza kulusizi lokho ngemva kokukwenza lokho okuliqiniso ukuthi impilo ijikile yabanzima ukudlula lokho odikho khona ubabalwana wayehluleka kodwa lowo udlulisile othethe umqomelo omnene ungakhangela ubaba lowo ukuthi kusukela ngesikhathi angene ngaso badubula abantu ligwaza umhlaba bababulala abatontsha abantu ligwaza umhlaba bebathotsha ngenxa yokuthi bafuna ukuthi betshengiselele mbona ngazathi khonokho kuyakutshengisa ukuthi uma esithi yena usedale umehluko hhayi akaqinisanga angikwazi ibaleli ngabe liyilo kodwa ubudlovu sobukhona bungaphezu kwamandla ethu
kodwa uhulumende uthi inhlelo zakhe seziwuthuthukisile umnotho kanti njalo uthi uyawahlonipha amalungelo oluntu
ngokomnotho ungakhangela ukuthi impilo isibenzima njani ngesikhathi ubabalwana owaphuma ngaso amatitha behola 520 kathi sibebo $25 $35 so wehluleke ukwedlulisa ngesikhathi sikababalwana owaphumayo kube kungala so much direct interference lejudiciary but kulo baba ungakhangela ukuthi ama-judges asekhithiwe amisiweyo mangaki lalungelo lolumntu eluhlonitshwayo lapha ubaba lo uyabe kudini lapha akhuluma khona ukhuluma ngokutshaya yonke into yakhe ayenzayo ilokuncindezela phansi yikho vele umuza ekhuluma ngokuthi uleshami lemunye ngubaba nje yena sibili ongafanelanga ukubana duzane lombuso uma sikhuluma ngeqiniso kulusizi nje ukuthi kulabantu ababona ngani kule nto aseyenzile epositive ungabuza ama-civil servants uyobuza amatitsha ukuthi kathesi isimo sabo sinjani zatholi sokuwesi
umnumzana mbuso ofuzwayo ngolwela amalungelo oluntu abebandla lezanu-PF bona bathi umnangagwa usethuthukise impilo kazulu njalo waletha inguquko egoqela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ukulwisa umkhuba wenkohlakalo kanye lokuvuselela umnotho welizwe esibanje lezikhubeko ngenxa yezijeziso athi zafakelwa uhulumende wakhe ngamazwe angentshonalanga kodwa abamabandla aphikisayo agoqela ele-MDC Alliance bathi umnangagwa lomgabe zimbila zantabanye kwezemidlalo iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelishumi lasikhombisa elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu elama-under 17 libe ngutshikile obhanqa 1-1 leqembu lakwele-Angola emdlalweni wakuqala womncintiswano weCOSAFA Men's Under 17 oqale namhlanje kwele-South Africa. Yintethile zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lihlaselwe ngu-Alpha Chiwashira ngumbekwa i-penalty ngemva kwemizuzu emihlanu umdlalo uqalisile ngoba kube lo mdlali weqembu le-Angola obambe ibhola ngesandla ebhokisini likanozinti wabo. Ele-Angola lona lihlohlelwe ngukapteni walo u-Antonio Lopez sekudlalwa isikhathi esingezelelwe ngunompempe ekupheleni kwehlandla lokuqala lomdlalo. ULopez uhlohle umbekwa ngemva kokuba umgadli uVicente Domingos ewiswe ngumdlali weZimbabwe ebhokisini. Umqeqeshi weqembu leZimbabwe uThafazwa Mashiri uvumile ukuba mbulakhe belikhulelwa ngele Angola ekudlaleni ibhola loba nje umdlalo uphelezi ngutshikile obhanqa.
I want to accept that Angola had a lot of ball possession. They saw a lot of the ball in the first half, attacking through the wings and later on in the second half.
Ngiyavuma ukuba iqembu le-Angola belisiba lesikhathi eside lilebhola ikakhulu ngehlandla lakuqala elomdlalo. Senelise ukuba siguqule indlela ebesidlala ngayo ngehlandla lesibili elomdlalo. Sabavimbela ukufinyelela egedini lethu. Ngokubona kwami yimpumela enhle ukuba sithole umklomelo owodwa kulomdlalo njalo aluba besilibukhali phambili kwegedi ngabe sinqobile ngoba sikhuthe amathuba ambala esiwatholileyo.
Iqembu leZimbabwe lele-Angola kusibaya sika-Group A ndawonye leqembu elimela ilizwe liqoqa lemidlalo ele-South Africa kanye leqembu le-Eswatini. Kusibaya sika-Group B kulamaqembu abalisa ele-Malawi, ele-Zambia, ele-Botswana kanye lele-Comoros. Ngemva kwemidlalo yezibaya imidlalo izangena kusigaba se-semifinal mhla zingama-20 esikhombisa kunyanga kaLwezi lapho iqembu elizaphutha imidlalo ezibaya lihlezi phezulu kwengalane kusibaya sika Group A elizancikilana lelizabe liphuthe lisendaweni yesibili kusibaya sika Group B kusithi leli elizaqeda imidlalo ezibaya liphezulu kwesibaya sika Group B lizadlala elizaqeda lisendaweni yesibili kusibaya sika Group A. Umncintiswano lonyaka uzafika emaphethelweni mhla zingamachumi amabili lapho kwamunomunye lapho kuzetheswa khona inkatha iqembu elizaphakamisa isicoco ngimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanjini.
Singekehlukani sihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inani labafundi asebefunyanwe bele-COVID-19 esikoleni seJohn Tallack High School seliqanise laya kwabedlula ikhulu. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver.